Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7. Lamuhlanje ngomvulo ekuseni ziku 30 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi selilindele ukuvota namhla kusukela kumizuzu emilutshwana elandelayo ngehola lesikhombisa ekuseni kukhetholwa kuqala selokhu ilizwe lathola uzivuse lapho kuyabe kungancintiswa engumongameli umnumzana Robert Mugabe weZANU-PF.
I-election material yonke isikhona e-polling station. Ama-officers ethu akhona, security khona, ama-agency lawa akhona. Sikhangelele khonokho sibili ukuthi ngo-7 akulosalayo. Abayabe bekhona ema-queuing siyabe sisebenza sonke.
Inkokheli zamabandla atshiyeneyo zikhuthaza abasekeli babo ukuthi bayovota ngobuningi.
Bantwana baseZimbabwe liyazibonela okwenzakalayo ekhaya. Lokho kakusadingi nyanga ngundi kudakudingi dokotela. Noma sizondana okungana asihlanganise namakhanda. Sikhiphe uhulumende lo. Silungise ilizwe labantwana babuya ekhaya. Bazosebenza, bazolungisa ilizwe. Asihambeni siyevota.
Iningi lithi kusobala ukuthi umnumzana Robert Mugabe unyathele umongameli Mnangagwa ikhonzi ngokuthi usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa achi yena lebandla leZANU-PF. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela lolu hlelo kuFacebook kukhasile VOA Indebele kumbe usilobele umbono wakho njalo nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho zizakutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezindaba. Iningi selilindele ukuvota kusukela ngehola lesikhombisa ekuseni kukhetholwa kuqala selokhu ilizwe lathola uzivuse lapho kuyabe kungancintiswa engumongameli umnumzana Robert Mugabe kubandla leZANU-PF. Umqondisi wokhetho ezansi emandebeleni umnumzana Robson Nyoni uthi sebelungiselele ukhetho njalo uZulu sengaqala ukuzavota ngehola lesikhombisa emzuzo emlutshana nje elandelayo. Asizweni ingxoxo ayenze lentatheli izindaba yethu Albert Ncube.
IMatSouth ama polling stations ethu angu 664.
So sikhangela wona la wonke angu 664 ngathi amalungiselelo sekuba ngalingana.
Amalungiselelo ethu asephezulu kakhulu. Sesihambisile imaterial yonke nje election material yonke isikhona e-polling station. Ama officers ethu akhona, security khona, ama agency lawa akhona.
So ngathi likhangelele nje ukuthi 7 zonke indawo zizabe abantu bazaziwe siyavota.
Sikhangelele khonokho sibili ukuthi ngo-7 akulosalayo. Abayabe bekhona ema-queuing siyabe sisebenza sonke sibalungisela ukuthi bakwanise ukungena labo bakhethe.
Mhlawumbe kuyini abantu okumele bakuphathe kusasa lapho besiyavota njalo kuyini mhlawumbe singathi akumelanga bakwenze ukuze benelise ukuvota kahle.
Okay. Sikhangelele ukuthi umkhethi omunye lomunye abuye lesithupha sakhe seZimbabwe kumbe i-valid passport yeZimbabwe. I-driver's license ayisebenzi ukuvoteni, sifuna ukubacebisa abantu ukuthi bangabuyeli i-driver's license. Okunye nje esingakukhuluma ukuthi akuvunyelwa, khona phana e-polling station thina siyafika, sikhangela ikakhulu indawo yethu e-300 meters radius. Indawo yinaliyana i-polling station asikhangelelanga ukubona abantu abagqoke ezombangazwe abakhampenayo ama-posters esifakwa khona phana konke khonoku nje. Sifuna ukucebisa abantu ukuthi nxa befike e-polling station bahloniphe khonoku ukuthi sebefikile e-polling station yabo, bafike begqoke kuhle okufaneleyo, bazingenele kuhle. Lathi sizabe sikhona, sine-staff esikwaziyo ukuphatha abantu bayethu ukuthi bakwanise ukuvota.
Direct from Washington,
Amapolisa athi kufanele abantu beziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho langemva kwalo, njalo abephula umthetho bazabotshwa. UMavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga eZimbabwe Republic Police ethule lokhu emhlanganweni abawenze lamalunga entatheli izindaba akunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ababika ngezokhetho. Amapolisa athi kumele abantu baziphathe kahle, njalo sokwenziwe ukhetho bahloniphe abanqobileyo labanqotshiweyo. Obona ngezokhetho uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazasebenzisa amandla abo wonke kulabo abazephula umthetho. Uthi sebembalwa abantu ababotshelwe amacala ayehlukeneyo anjengokulwa phakathi kwamabandla atshiyeneyo kanye lokulwisana kwamalunga ebandla elifanayo. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba. Umnumzana Foster Dongosi unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi kumele amapolisa eqhubekela phambili ngohlelo lokwazisa uZulu okumele akwenze ngesikhathi sokhetho.
Umhlangano lo ubungowokuthi thina njengentatheli zindaba yeZimbabwe Union of Journalists sinike amalunga ethu ithuba lokuthi bathole izindaba ikakhulu ezimayelana lokhetho. Lezi ndaba sesisebenze lezekhi lamapolisa lezinhlanganiso ezitshiyeneyo njengabo Zimbabwe Election Support Network, kwenzela ukuthi abantu beZimbabwe bazwe iqinisa ikakhulu mayelana lokuthi ukhetho luhamba njani, luqhutshwa njani.
Amapolisa athi izehlakalo zokuhlukunyezwa lodlakela phakathi kwamabandla aphikisanayo okwamanje zifika phose amakhulu amabili 199. Iningi lezehlakalo lezi ngezokulwa kwabantu abakubandla linye. Loba nje bekhona abakumabandla atshiyeneyo abathwalelane ubhulo. Sokulamapolisa azinkulungwane eziyisikhombisa lanye 71,000 aqhuba ukhetho kweleZimbabwe lonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Ecingweni ke silo mnumzana Welshman Ncube, yena engumkhokheli webandla le-MDC njalo eyisikhulumeli somanyano we-MDC Alliance. Siyakwamukela ecingweni mnumzana Ncube.
Siyabonga mama.
Yes, siyabona ukuthi selifikile ilanga ebelilindelwe ngabaningi. Kwenzakalani, lingaphi, lenzani, litshelani abalandeli benu?
Liqiniso lele, ilanga ade silimelele isikhathi sonke lesi selivela fika. Because namuhla isizalwane seZimbabwe sokuyisikhathi sokuthi senze amadisizini ukuthi sizavuswa njani kusiya phambili. Mina-ke ngikobulawayo ngekhaya ngimelele ukuthi kuvulwe e-polling station lapho engivotela khona e-Burnside egaragini ethenti elisegaragini. Yikho-ke lapho engizakuyavotela khona kungavulwa. Ngiyakwazi ukuthi ngike ngabhoda nje ekuseni ngidlula ngikhangele ama-polling station amaningi akhona sokuvele sokula ama-queue amalayini abantu sebemile emzileni bemelele ukuthi bayevota. Abanye bakhanya befike ekuseni sibili ngama-5 ade bevele sebesemalayinini.
Yes, siyananzelela njalo ukuthi amazwi waye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe awukuthi uzavotela umnumzana Chamisa ikhona ibandla lezanu PF. Alokho esemlonyeni wabantu abaningi, lina likwamukele njani lokhu njengomanyana?
NjengomZimbabweni uMgabe laye ulelungelo lokuvotela lo afuna ukumvotela. Kodwa okujabulisayo enkulumeni yakhe yayizolo ukuthi loba nje kubuye kuphuzile ukubuya usebona laye ukuthi ibandla lakhe leli libandla elibi ebeliqindezela abantu isikhathi esiningi iminyaka engu-38 nguye ade inkokheli yebandlaleli elithwaliswe nzima nanko phela uthi selimhlukumizile kusukela ngoNovemba inyaka ezingu-80 lezi kanti ke yena umgabe wakhona lezanu PF kule minyaka engu-38 behlukumeza abantu beZimbabwe. Manje sithi ke thina nxa yena ehlukumezwe umnyaka ongakakwani sehle wafika lapha kathi hayi angeke avotele abantu abahlukumezayo. Manje ke thina iningi leZimbabwe esihlukuluzwe izanu okuphosa kufika iminyaka yeBhayibhelini ye-40 years, yikho ke kumele sihambe ngobuningi bethu siyekhupha izanu le eyi-UID ikhokhelwa ngumgabe. Kuhle ukuthi la esekubona ukuthi into leyi ayenza yinto embi.
Ngezinye indlela lihamba lile themba elikhulu lokuthi lizakwenza ngcono kulolu khetho.
Hayi, lo ngumbuzo oqakathekileyo Sibili. Sesisebenzile singenile ebantwini kusukela ngoJanuwari sangena iZimbabwe saguduza sakhuluma labantu sancenga sakhombisa sachasisa senza konke ade kumele sikwenze. Yikho-ke umsebenzi lo suphumile ezandleni zethu susezandleni zabantu esibabone ngobuningi babo belokhe bebuya emhlanganweni yethu besibabaningi betshengiselela ukuthi hhayi lokhu esixoxa ngakho bayakuzwisisa njalo inkululeko kuqalisa kuthini izwe lethu ukuthi lakhiwe bayakufuna. Yikho-ke sile themba kakhulu ukuthi lo nyaka Sibili uhlupho lwethu luzaphela luzaqedwa ngabantu beZimbabwe kalula ngevoti. Yikho-ke ngibona i-Alliance MDC simelele nje ukuthi nqobe okungehlula kuphela ikuthi amasela amavoti acine entshontshe amavoti abantu. Nxa amavoti engantshontshwanga hhayi ukunqoba ngikubona Sibili kusekhoneni nje.
Siyabonga. Elokugcina ongalitshiyela abalandeli benu abamelele ukuyavota kathesi ngamafitshane.
Elokugcina ukuthi hhayi kasibeni bezibindi kasikholweni singaphumi emalayinini lapha simenini size sivote. Kungcono uqeda ilanga lonke uselayinini yokuvota ilanga elilodwa kulokuthi uqede iminyaka engu-5 usemalayinini amabhenki. Kasibekezele mini siqinisele sivote loba kuzathatha isikhathi eside sibe lesineke.
Siyabonga. Lo-ke bekungumnumzana ngumnumzana Weshman Ncube, umkhokheli webandla le-MDC njalo isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance besixoxa la ecingweni ekobulawayo. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezitshengise idlabuzane ngokhetho oluzaqhutshwa namhlanje, njalo abanye bathi benelise ukufika ekhaya ukuthi bezovota. Intathe yezindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khonale eBotswana.
Abanye bahle bahamba ngolwesihlanu bebambanisa lempela viki ukuthi bathathe ithuba ukuthi bayevota. Nomanje esilindweni samabhasi ahambela eZimbabwe eGaborone bekungatshengisi isiphithiphithi, abanye bathi bahle bacela ilanga langomvulo emsebenzini ukuze benelise ukuvota. Umnumzana Dumi Ncube uthi kangeke akhuthe ithuba lokuyavota noma ilanga lakhona kumele abe semsebenzini.
Akula ngenye indlela engingayekela ukuyavota. Ukhetho loluqakathekile. Sasicele lasemsebenzini sahle sihlanganise umvulo lempelaviki.
Unkosazana Irene Dube uthi laye njengoNcube uzaphatheka kuvoteni efuna kusasa engcono elizweni lakhe.
Ngisendleleni ngiyavota. Akula ngenye indlela. Sifuna iZimbabwe entsha, ngakho angeke ngakushiya kwabanye. Kodwa ingqobe ziyimi ukuthi ngihambe ekhaya lami ngiyevota, ngizame ukwenza umahluko.
Kodwa abanye bayehlulekile ukuyavota ngenxa yomango, indleko, kumbe uthi ilanga longomvulo lilanga lomsebenzi. Unkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi belesifiso sokuya ekhaya kodwa wasukenelise ngoba uyabe sebenza, njalo le ndleko zokusuka eHaburoni esiya ekhaya ziyamehlula.
Isifiso sikhona kodwa ilanga lokuvota alimanga kuhle. ngoba siyabe sisemsebenzini njalo ukusuka eHabironi ngisiya eGweru lokuphenduka ngidinga imali efika i-1000 zamabhu.
Abanye kade befake amathemba abo ukuthini abangaphandle kulelizwe bazenelisa ukuvota besemazweni abahlala kuwo, kodwa umthethwandaba wephezulu owe High Court wachabalalisa lawa mathemba. Akwaziwa uthi kuzazala nkomuni ngemva kongumvulo, kodwa abeZimbabwe abangaphandle bathi bafisa ukuthi kulunge ekhaya labo babuyele bayehlala lemuli zabo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Khongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Asambeni thina kwelakithi madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthaza abantu ukuthi bavote ngobuningi babo kukhetho ukwenzela ukuthi baguqule impilo yabo. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi kuqakathekile ukuthi abantu abahlala elizweni leli bakhuthaze isihlobo labangani ukuthi bavote kukhetho lolo. UMnumzana Ngqabutho Mabhena, umqondisi wenhlanganiso le, uthi banengabantu okumele bakhuthaze uZulu ekhaya ukuthi ayivota.
Imbuzo esiyitholayo nxa sisenza lo mkhankaso, abantu bayabuza ukuthi kuvotelwa abani. Sibe sesibatshela ukuthi abantu kabavotele umuntu abafisa ukubona bamvotele, ngoba thina njengeZimbabwe Community asingeke sitshele abantu ukuthi bavotele bani, ngoba kasomalunga e-political party.
Kulo mkhankaso osekulamaviki bewuqalile, bahamba besipha uZulu weZimbabwe amaphetshana amemezela ukuthi ukhetho selufikile, ababhalisileyo abayivota, labo abangabhalisanga bakhuthaze izihlobo zabo ukuthi ziyevota. Omunye wabalubhekise ekhaya besiyavota isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi uzavotela kibo echolocho.
Sengijake kakhulu ukuthi ngifake u-ex wami kafana engethemba lokuthi uzaba lutshintsho olukhulu ozalwenza kumphumelo ozaba khona wamhlanga ma sekuseqede ukuvota. Into engijabulisa kakhulu ukuthi kwe-election awukabi nezikhalo ezibambekayo ezikhulu ukuthi khona ngabe ongagcina kuphazamisana lolo khetho.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Jonathan Mbetsi, uthi ufuna ukuthi kutshaye ihola lechumi lambili emini esevotile kibo eBedbridge ukuze aphenduke emsebenzini.
Ngikhuluma kanje ngisendleleni yokuyakhona ukuyovota, ngizwa ukuthi nami ngifakile kunjani yami. Omunye nomunye kumele evotele leyo party acabanga ukuthi izomphatha kahle. Ma kukuthi urejistile go and vote, cast your vote. And then ukuthi uyenzele ukuthi kusasa mazokomplain into ekhona nawuvotile.
Ngokusondela kwesikhathi sokuvota, abaningi beZimbabwe kwele South Africa bathi bezwa ubuhlungu ukuthi abaliphiwanga ithuba lokuvota. Abanye ngabathi ukufakwa kwelanga lokuvota ngomvulo kwenze kwaba nzima lokuthi labo babe sekhaya bezibonela mathupha ukuthi ukhetho luhamba njani. Melestu Joseven, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Owaye ngumongameli welizwe njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF, uMnumzana Robert Mugabe, uthi akusiqiniso ukuthi wayefuna ukuthi unkosikazi wakhe uGrace Mugabe athathe isikhundla sakhe. kodwa wayefisa siphiwe esinye esiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Sydney Sekera Mayi. Umnumzana Mgabe ubekhuluma lentatheli izindaba izolo emzini wakhe eHarare, lapho aveze khona ukuthi usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni amazwi akhe ehumutshwa nguMike Hove weStudio 7.
ZANU-PF, which I led, had planned to have an extraordinary Congress in December. And at this Congress, I was going to resign.
Ibandla leZANU-PF engangilikhokhela laliza kuba nomhlangano we-extraordinary Congress, lapho engangiza resigna khona. Labo ababefuna isikhundla sikamongameli okugoqela yena umnumzana Emmerson Mnangagwa babezancintisana. Kodwa mina ngangiza ukuthi ngisekela umnumzana Sydney Sekera Mayi, owayengumongameli weSouth Africa umnumzana Thabo Mbeki, laye ngamtshela konke lokho. Laye umnumzana Sekera Mayi ngamazisa futhi wamangala.
And I had in mind all the time it was Dr. Sekera Mayi.
Lawo ngamazwi kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mgabe. Njalo iningi lithi kusobala ukuthi amazwi akhe anyathele umongameli Mnangagwa ikhonzi ngokuthi usekela umkhokheli we-MDC Alliance ngoba laye ehle waphanga waphuthuma waba lo wakhe umhlangano lapho amchothoze khona. Ukusenjalo sithanda ukwamukela abasixhasayo kukhasi lethu le-Facebook ukuthi liqhubeke lisilandela. Njalo siyabona ukuthi abasilandelayo lapha sizathi sesisethula amazwi abo, silo Dan Mzungu, silo Sheunes Mpofu, silo Emeda Chie Chik, silo Xolani Idlamanzi Jamela, njalo silo Nkosi Sibanda. Ukusenjalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana David Ndlovu uthi ukhuthaza abantu ukuthi bevotele umnumzana Emmerson Mnangagwa umkhokheli webandla leZANU-PF ngobuningi babo.
Practically, i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi okwenza ukuthi upresident Mugabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa yi-constitution yelizwe. Esenza ama-decision njengokuthi upresident uzawuthi upresident uza i-constitution yelizwe yiyo eyayenza ukubana umgabe yena njengomgabe abe lamandla amakhulu. Le constitution yeparty layo imnika the same powers, yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labona lesisa driver babengela decision abayenzayo okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sihluthule thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khona okwesakwenzayo uthe bamqothi umnaa undlovuza kubebengakhululanga elizwini, kade sibakhululeki kwenza konke abakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho, ngenxa yokuthi usekhululile lokho oye kusenzwa umgabe esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa okuyinto embi okungamelanga sivumelete. Eso sikufuna kathe sikuthi akutshintshwe ukuthi ngubani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Thina ngikwenzakalayo kwezinye iindawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathe iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-32,000 kodwa kathe sesivuselele kokuthi sesilabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe onke sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kamgabe. Kodwa kathesele emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi into engakaziyenzakali. Naw mna ndeqiniso mna ngikwakwa ngiyumuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kade.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekobulawayo. Ngakwelinye icele, isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo, uthi iningi selikhathele ngombuso weZANU-PF, ngakho ukhuthaza ukuthi abantu bevotele umnumzana Chamisa.
Izinto kuleli lizwe azimanga kuhle, especially nxa sesikhangele indawo ye-Mid-South. Lapha abantwana abangelama-birth certificate bayahamba esikolo bafunde, asike ku grade 7 ngabhali examination ngoba ulumende wezani wabanyithi isithupha ngodaba le-ground. Abantwana laba badingelwa malaika bahambe eGoli baye kwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. Sikufuna abantwana babuye ekhaya. Bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kudophela enhlizweni ingoba ababe bezihlabela. Esiye sizithize sisikhumbuza ngesikhathi sempi. Uzo umuntu omdala ixhegu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala.
Ukhanya ingani ukuhle yini okuzayo?
Kuhle kakhulu. Inxa yimihlola sazi ngoba lokhu ngababa langaba yimi uThabita Khumalo. Lokhu ngaqalisa ukula ngezilezanu ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka ngaze ngubone.
Lake laba lo mkhankaso we-door to door likhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Lile siqiniseko sokuthi bonke abantu labana babuya emhlanganweni yenu babhalisela ukuvota.
Akulanto ebuhlungu yokuthi usebenze mhla ka-1 uyeqeda mhla ka-30 uthi uyangena ebhenki uzokuthiwa kakula mali. I-eco-cash kuthiwa kule eco-cash. Laleyo eco-cash yakhona ukuthi imali yangikhona ukuthi uyikhiphe uyibambe ngesandla eyakho imali kayikho. Kulezinye iy'ndawo othi njengamakhaya ngale ungagadi umjova akula ukuthi kulo muntu kubhadala nge-eco-cash kuzamele ukhiphe imali. Ake lingitshele ukuthi bona lana abantu abasekhaya benjana ema-South kakula Zulu, izulu liyahlupha, ukudla kuyahlupha. Ake lingitshele ukuthi imali yena bayithatha ngaphi engasebenzi. Abantwana basegoli kabathumi bayathumezela yebona ye but kabathumezeli ngendlela abazali ababekucabangela. Ubusu sithi umuntu yena lo uzavuka athi nginike ngihambe ngiyarejista ukuyavota ngoba sengayekela ila kubonisa imali yalokana ngoba nxa ulo hulumende esilo deputy minister of finance othi eku-ZBC ebuzwa ukuthi udubo lolu lemali luzalungiswa njani. Avula inkamanzi athi yena hayi udubo lolu amboni ukuthi ikhona indlela okungalungalo alisalungiseki. Nxa lungasalungiseki phumani phela selisibulile libulala abantu bathwele nziba phandle lapha.
Labo balosekelo loliyano oluningi njalo uphenyo lutshengisa ukuthi lokho ephambili uMongameli Mnangagwa.
Ungabona abantu asebeyindlela abayiyo phandle lapha. Ungubona umuntu ehamba emgwaqweni ephelele ukuthi uyakwenzani. Yebona yeba uMnangagwa uyadonsa abantu. Kodwa anti libone ividiyo yaphumayo lapho abantu abafoselwa khona ukuthi bahambe baye emhlanganeni wakhe. Bathe bethi gaga bafica ukuthi nguye abantu baphuma bebaleka. Ngoba kudala kwakuthiwa siqamba amanga ukuthi uyafosa abantu bahambe emaralini akhe. Manje khathesi sokulamafoni athatha khonapho kusenzakala. Manje oselamanga thina lokuphuma kumavidiyo lapha yikuphi. So mina engikukhuthazayo ukuthi bantwana baseZimbabwe liyazibonela okwenzakalayo ekhaya. Lokho kakusadingi inyanga ngundikudakuthi ngudokotela. So kudinga ukuthi sihlanganise amakhanda. Noma sizondana okungana asihlanganise namakhanda. Sikhiphe uhulumende lo. Silungise ilizwe leyantwana babuye ekhaya bazosebenza bazolungisa ilizwe. Ngiyalicela ngomusa kaThixo ngoba udubo lola ngikhothi singalikwanisa futhi iminyaka engu-5 elandelayo.
Lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi selilindele ukuvota namhla kusukela ngehola lesikhombisa engile themba lokuthi sokusele nje umzuzu wodwa kumbe emibili ukuthi ukhetho lwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse lapho kuyabe kungancintisiwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kubandla lezanu PF luqalise. Inkokheli zamabandla atshiyeneyo zikhuthaza abasekeli babo ukuthi bayevota ngobuningi. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.